sokuvukeka kutsha kunokuyana sasiqale ngakho indwendwe yesabeke emabhenki lapha ngamavigoroni lapha amabhenki abantu bazama ukudinga izimali ngazi ukuthi sokuyiphanike ukuthi abantu besiya kuholiday kumbe i-shortage siwe yaba khona njalo yezimali ngoba amalayini akhona lawo besingasawajayelanga khona namhlanje. Ibhenki engike ngadlula kiyo kathesi ngikhulumisana labantu semedicine kukhanya bebengena nga-5-5 kugadumile emnyango bangena ngi-5-5 abanye besithi hayi kukhanya iyatholakala but bebengeniswa nga-5-5 ngingazi kwamanye amabhanga njalo ngimbona lokho kule ndwendwe nje kuphi. Inani lokho eliyilo lona leyani babelitshilo ukuthi nxa uthatha as individual uphiwa $50 then amakhampani aphiwa $100.
Abantu bakhanya bephithizela yini belungiselela ikhisimusi?
Abantu bakhanya bephithizela but isimanga esesikhona sengidlula kulaba abathengisa ezokudla le-chicken inn sebetshintshile intengo zabo sebebiza imali yasemelika yebhondi. Nga uthi uyaqathanisa ngemali yakithi iprize zabo sezidula kakhulu ngoba ngele Melika i-2 pizza yabo bayibiza $2.50 ma uyifuna ngebhondi $9. So okuyikuthi ngezindlela bazama ukuthi abantu bengasasebenzisi ibhondi ngoba kuba cheaper nga uthenga nge-US. But uhlupho olukhona ukuthi imali yeMelika kayikho kuleli lizwe leli. Yebo ye abantu bayabhodabhoda bethengathenga khonokho okuncane nje loba sekula abakhangelela impahla zabantwana baningi kakhulu kula esithi ngama-free market. Ezitolo nje ezinkulu hayi kakuphithizeli kangako, kuphithizelwa kuma-free market lakhona apha ekudleni.
Uhlupho lwamafutha ezimota okuhambisa ke
wayisho-ke isindaba phendula inkinga-ke indawo yamafutha le sikhuluma nje indwendwe ezibonakalayo eminye imigwaqo siziyavaleka ukuthi akusula weyi ngoba imoto sezilayini ezayenza amalayini aba yidabhu aba mathathu kuloku nzima. Kukhanya kakula bungcono obuba khona sibilini emafutheni lapha bakhele nzima abantu bezimota ngoba ngikhangele nje njengomuntu okhangele ngasemabhumuthi ngengafika ngasemarenkini ayemakhaya abamabhasi labo sebekhweze okwesabekayo ngenxa yokuthi bathi bona amafutha akawatholakali emafutheni-ke akula bungcono akula bubini sibilindendeni sezikhula zisiya phambili.